Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga elafakwa ngumanyano we SADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni ukuzohlola ukuthi lezi zijeziso zithinta njani uZulu mathupha.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions.
Kodwa abacubungula ezomnotho elizwe bathi ibandla lezano PF lichacha ngama sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba ukhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selanilabo abafaka ama-sanction.
Umhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka owe-People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla uMongameli Emmerson Mnangagwa esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lilanga elafakwa ngumanyano we SADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezano PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni uzohlola ukuthi lezi zijeziso zithwalisa njani uZulu mathupha. Unkosikazi Alena Duan uselizweni lapho asehlangane neziphathamandla zikahulumende ezimbalwa esizwa ukuthi zithini ngezijeziso lezi. UDohan wanxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuza elizweni. Useke wanxuswa kwamanye amazwe abalisa eleSyria leVenezuela awetheswa izijeziso zenotho ngamazwe entshonalanga. UDohan wethule umbiko ngeviki edluleyo enxusa abafuna ukuzomupha imbono yabo ngodaba lwezijeziso ukuthi bamlobele isicelo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ube nguye umkhokheli webandla eliphikisayo wakuqala ukukhuluma loDohan ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube saqala ngokumbuza ukuthi uMonzora ukhulumeni lesithunywa se-United Nations.
Isizathu esiyiso esimqoka esithi thina kumele akhitshe kungoba aselimaza asehlukuluza umuntu makhaza eZimbabwe, abantu bayahawula ngenxa yama sanctions, kanti labo okuyibo okumele ngabe aluswazi kibo bona sebephila ngawo ngoba ama sanctions ayenza ukuthi umsebenzi kahulumende ungahanjiswa ngendlela okumele uhanjiswe ngayo. Uhulumende uyabe segobisa izimali lazihambisa ngayo kwamanye amazwe engasavezi okunye akwenzayo ngebusiness zamanye amazwe ngoba esithi zindlela zokuthiwa yi-sanction busting. So ngalokho abantu abasakwazi ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe uwenza njani. Ekwenzeni lokho ke sithola ukuthi kuyaba lokukhohlakala okukhulu, abantu sebethatha imali kahulumende sebezifakela ezikwameni, kukanti nxa kungela ama-sanctions izinto zonke zisaziwa, kubhalwa phansi konke ukuthi imali ihamba njani nxa sihambisa izinto phandle zathengiswa zilethe malini kuzalethe ukuthi abantwana beZimbabwe babe kwazi ukuthi kuhamba njani labo abalezandla ezinde ezifuna ukujontsha imali yabantu bangenelisi ngoba yonke into nje iyabisenziwa mceke kodwa kathe singoba into zihanjiswa ngendlela zobunyonyo abantu sebetshontsha bethembe kono ukuthi bazafika ngokuthi babalekela lawo ma sanction kodwa ke lokho asikwenzi nje mahlayana lizakhumbula kubana lo indlela esayilandela kusukela ngo 2008 lapho esasayina khona njengebandla i global political agreement lebandla lezano PF lebandla le MDC ayisakhokhelwa ngobaba uWelshman Ncube u article 4 waleso sivumelwano ke nguye oyisicho sobala ukuthi hatch ama sanctions kaphume and ngalowo mnyaka isivumelano leso ese global political agreement safakwa ku constitution njengo constitutional amendment number 19 wonke okwalandelanayo khonapho kwakuvunyelweni kwafaka ku constitution kukhangelelwa futhi njalo lokuthi udaba lama sanctions sesilugijimisa sonke njengamabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe mhla ka 4 March 2009 ubaba owayengu president we MDC wasichiyayo njalo esangu prime minister wa addressa i parliament esisho ukuthi ama sanctions kaphume ngo 2012 waphuma ke ubaba uTsvangirai waya emazweni afana labo Australia labo New Zealand esiyacela ukuthi ama sanctions kakhitshwe la kwamanye amazwe le America wafika nalo babo umgabe wayesakhokhela ilizwe babumba i-committee eyayilabantu ababesuka kuma parties wonke eyayiphuma ihamba isiya kwamanye amazwe isiyacela ukuthi ama sanctions kaphume njalo sikwazi ubaba uTsvangirai wabhala incwadi ebhalela uDavid Cameron owe UK la European Union ukuthi kukhitshwe ama sanctions yikho okwenza ukuthi kukhitshwe abantu abaningi kwacela sokusele nje imuli kamgabe labanye abalutshwana kuCongress yethu ke eka 2014 sayenza iresolution yokuthi ama sanctions kawakhitshwe njengebandla sesinanzelele khona ukuthi alimaza abantu mahlayana njalo asesiba yisiviko asesiba indlela yokucatsha ngomunwe yalabo ababusayo so thina njengebandla le MDCT sithi hatch ama sanctions kakhitshwe siyakwazi ukuthi kukhona okunenge okumele sikulungisise khonoko kwakuwasukumisile lawo ma sanctions yebo kasukukhangelisisenini kasukusebenzeni njengabantwana beZimbabwe
yena umkhokheli webandla aze ahlangane laso isithunywa lesi bekuvele kulungiselelwe phambilini na kumbe laye ucelile ufake isicelo njengalokho esizwa kuthiwa abanye bakwenzi
umhlangano awucelayo njalo umongameli wazilungiselela ngokugcweleyo ngokubhala iphepha eliyilo elalile izinto ezimunyethwe libandla lethu imayilana lendaba yama sanctions lawa okuyikho abaxoxa ngakho kabanzi bahlala isikhathi sibili eside bekulezo ngxoxo ngoba sasizilungiselele
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo lokhu sikudabalunye umongameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 watshela izinduna emhlanganweni ukuthi uZulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokusola izijeziso zenotho ngoba ilizwe lilakho kuthuthuka kungelani lezijeziso lezi ukuhlaziya udaba lwezijeziso lezi sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane
ama-sanctions la akhulunywa ngawo kumbe ngawakuyivalela abakhokheli ukuthi bengayi kwamanye amazwe kumbe ukuthi uhulumeni engakhona ukuthi angene kwizivumelwano kumbeni uhulumeni engatholi imali esuka kwalaba abaphatha ezemali lwenza laba ababusayo babe nesizathu sokuthi babuse ngendlela abafuna ngayo engalandelwa intando yabantu ngoba bathembe ukuthi bazothi hayi sehluleka ngoba sihlulwa yilama sanctions ama sanctions la khona you are assessed sehluleke ukuthi senze ezinye izinto kwenze ukuthi umphakathi usizakale yeah ngokubona kwami ke kusho ukuthi nxa kulokhu khona lokuthiwa kula ma sanctions kuzahlala ke kulijogwe ebantwini baseZimbabwe ngoba uhulumeni waseZimbabwe uzakusebenzisa ngendlela yakhe ukuthi hayi lingasoli thina selani laba abafaka ama sanctions so yeah kulomthelela ukuthi kuthiwe iZimbabwe ilama sanctions kwenza ukuthi ukuthi ababusayo baphunyuke nje babuse ngendlela abafisa ngayo ngoba bevika ngalawo ma-sanctions
nasokuze kube losuku lolu oluthiwa i-anti-sanctions day ngokubona kwakho usuku lolu lungaluphathisa yini ukuthi udaba lwama-sanctions lulungisile
i-anti-sanctions day sokulilanga elibekwe ngababusayo ohulumeni waseZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale bekhumbuza abantu ukuthi hayi lokho esikwenzayo sikwenza izandla zethu ziboshiwe asikhona ukuthi senze ngendlela elifisa ngayo bayenzela lokhu kwenza ukuthi kwezopolitiki nxa kucubungulwa ezopolitiki singabakhangeli ukuthi bayehluleka elanxa izinto eziningi bevele bezehlulekela yonke into nje isizasuka kusolwe lawo ma-sanctions njalo bakuninda kulaba abaphikisayo abamaqembu aphikisayo ukuthi lina yini elisekelana lala abantu abasifakela ama-sanctions ngakho i-sanctions day leyo isiyilanga lokuthi bakhulume ezombusazwe bakhulume ukuthi labo abaphisana labo uhulumeni yibo abale umlandu lo ukuthi ba-stopela ama-sanctions ngoba yibo abaletha
siyabona ukubana elizweni kulo mama obuye ukuzokhangela udaba lona lolu lwama-sanctions we-United Nations njalo bese kusiba lelanga leli ele-anti-sanctions day ubona ungani uhulumende yindlela akuhlela ngayo yini ukuthi kwenzakale isikhathi sinye
lo mama we-United Nations ofikile kwele Zimbabwe siyazi ukuthi i-United Nations layo bayayisola abahulumeni ukuthi iyehluleka ukuthi njengomhlangano efanele ukuthi bonthi wonke amazwe aphathwa ngendlela efanayo i-United Nations iyehluleka ukuthi ivikele abantwana baseZimbabwe abayetheswa lezo izinto zama-sanctions so ukufika kwakhe kuqondane nelanga lelo le-anti-sanctions kungabe abantu beZimbabwe labo ababusa bangabe bekwenze ngabomo besenzela ukuthi lo wase-United Nations nxa esuka ahambe ayokhuluma kwabanye bakhe kwi-United Nations ukuthi izindaba eziyizwe ezimqoka ebantwini baseZimbabwe ile ndaba yama-sanctions ye kungaphathisa ukuthi indaba yama-sanctions ifike ezingeni lokuthi bangayikhuluma la kwi-United Nations kodwa siyazi-ke ukuthi i-United Nations yona inhlangano esibonise ukuthi ikakhulu iyehluleka ukuthi thinte amazwe njengaboBrithani naboMelika ukuthi basebenze phakathi kwe-United Nations
umnumzana Walter Nsunungulimbongolwane ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka we People's Conference uyaqala namuhla ngesikhathi umkhokheli webandla esiwa emthethwandaba ngomunye umlandeli webandla othi wangena kulesi sikhundla ngokungekho emthethweni umhlangano lo uzenziwa edolobheni leBindura lanxa inhlelo ezimbalwa zizenzelwa inkundleni zokuxhumana ebulenjini ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 umnumzana Saibeth Musengezi wasa umnangagwa emthethwandaba esithi umhlangano owamkhethayo ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezano PF wahlelwa ngokungekho emthethweni ngokunjalo kumele kwenziwe umhlangano ozakhetha kutsha umkhokheli webandla umsengezi utshele umsakazo we-SABC izolo ukuthi uthola usekelo olunenge kakhulu ngodaba lolu oluvela kumalunga ebandla lezano PF okubalisa amalunga edale le-Politburo abamncomayo ngenyathelo alithathayo lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amabili lasithupha 26 babanjwa igciwane le-coronavirus lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezine 4872 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kuthi abahlatshwe eyesibili labo bedlula inkulungwane ezine 4615. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi sokulomkhosi ohlatshwa ngabezamabhizinisi ukuthi umphathintambo wezenotho uMnumzana Mthuli Ncube kumele avumele ukusetshenziswa kwedola leMelika ukuze umnotho welizwe ungaqhubeki ulokhu usiya nganxele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kuqhamuke udlakela isikolo semsitheli obulawayo ngolwesihlanu ngemva kokuba amaqembu abasakhulayo edibene kulesi sikolo kwatshayana ngenduku amatshe lezibhakela kwaze kwadilizwa umduli wesikolo. Leli phephandaba lithi abantwana laba ngabadabuka emalokitshini athi Mpophoma, iminyela lemabuthweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 minjani? Hawu siyavuka, siyavuka, siyavuka ngempela alikho elikho. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena qopho. Ningazithola zinjalo nezileka njoba zinjalo. Hayi, mina ngiwuzapho impela nje angifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bendibele ngiyihlalele. So ngiyacela, ngiyacela, ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuzapho. Engabi nilokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo. Uma isithelile yalahlwa nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya, aniqutshwanga. Ngiyanicela impela, ngiyanicela, ngiyanicela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uqatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, 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 sanibonani kuStudio 7. Ya, ndikhuluma noJikinya lapha ePlumpt. Ngazi ngempela ngempela abantu ikuzokuthaka siboni ngaso linye njalo ngeke siye nganxanye zingemanzi. Imthwakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuzwa abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlulile. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlulile ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wa-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma 60 somethings kusiya kuboma 79 kugcina khona pha. Ngapha sokuphatha umgaba umgaba ahle baqala ubandlulile. So unkomo kazangabandlulile muntu sebeyapho liqinise. Kodwa umqondisi kabandlulile, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu bethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi uma sibheka abantwana beprimary, umfundiswe ngotisha oyi-1 ama-subject akhe onke. So uma sekufika umnjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe mayezaluchasiselwa noma yisikhiwa asichasisele ngesiNdebele, uyazwisisa. Manje labo bhululu bethu balesoneni hayi asitsho ukuthi siyabazonda silo, kodwa-ke mbona ngani lokuthi feli sasele ngasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola-ke wona imisebenzi. Abantu abake bezwisisa ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela amafasibani akazama ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba inkulumo zakhe zimbi, zimbi. Ebofunda kuJoseph Chumu, yabona uJoseph Chumu uyakhanya ukuthi izanu uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini. Noma ekhuluma uyamuza ukuthi hayi kali labantu banga. Manje umagalela amafasibani ubonga udiliza nje diliza, asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela amafasibani. Kasibanda ungaba la magama omlomo, kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngishona ingane encane, bantu bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela. Hayi akuliwa labantu bale ukuthi mbese kungaze kuthi hayi sizama ukulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho. Yabo
salubonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke abeStudio 7 abathandekayo. Igama ngiyivulani mo kwakho moyo, bengicela lengincedise kakhulu. Ebantu bakithi abathandekayo nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi uthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 07 abangu-3962 60 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi ngizalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba lami ngize ngitholakale lapho wayekhona u-Ops lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane sho maye ngokuthi la uyayizwa le voice record layo u-Ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwa zakusiya kubokhami khona ngale ito lapho engalaezela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engisikhulumileyo
salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupayileti Ndlovu ngise Victoria Falls ngiyabezwa amajaha ngiyabezwa amaqhegu ngiyabezwa izalukazi ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma ngombono wami munye ukuthi ma uphuma wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala futhi uphathe ugijimisa ibhalabhala usulibona ukuthi seliginiwe kungikhona sutshiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU PF sifuna ukuyikhipha iZANU PF iZANU PF masiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi sithi siphakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala ukulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona kuzasenza ukuthi singayindawo kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU PF mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU PF kuqala okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU PF isiphumile now masisilwa leZANU PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiya kulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu yikho ukuhlakanipha engikubona kwanele abantu bakudini asiqaleni silwe lebandla leZANU PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguwe olamandla ukhipha iZANU PF uma iZANU PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo
sanibonani lonke bantu bakithi kustudio 7 balaleli bakastudio 7 linjani bantu bakithi okhuluma uProsper wasekezi uProsper Ndlovu makawule kompamanzi hhayi lami ngiyemphosa amazwi nje phezu kwalezi inews esiyabe sizibala lapha kumadelisane kumakhronikhi siyabona abantu baseGwanda kungathi busela bawubuya phambili uhulumende sisizamele ukumbikela sikwazi kumbeni ama-message awafiki yini kodwa-ke siyalimala sibili bantu bakastudio 7 cela lidlulisele umlayezo mpela uhulumende awuzwe zonke indawo sokunobusela obuphezulu kakhulu siyachaka sisiyadinga imfuyo yethu etshontshiweyo uchaka ukuthi ungayithathi kathi isigqibo se-9 years lesi sasibekelwe bani na singabe sigaba sethu under Chief Malaba singabantu bokufuya asisakwazi yophephela phi manje
sanibonani basakazi bethu we-studio 7 lonke sithemba liyaphila undawana zonke elikhona nani balaleli be-studio 7 siyalithanda lonke mina bengifuna ukukhuluma ngodaba lwe-property yezipra eyathathwa yiZANU ayithathwanga i-government iyathathwa yiZANU so esikucelayo ukuthi ma kuyukuthi njengoba umnangagwa ebhizi ekhuluma esithi yena ufuna ukulungisa udaba lwe-ground engaka abalungisi udaba lokuground besicela ukuthi simbone iqiniso nokuthembeka kwakhe ngokubisela iproperty yezipra ngoba izipra iproperty le wawungabaphanga lalingabaphanga lina abantu bezana kodwa kwakungamandla babe kuthengile lokho so besicela ukuthi ukuze silikholwe ukuthi lingalilungisa lodaba lokuground liqale libisele into ekhona imphefumulo yabantu yachitheka vele angeke savuyela ngoba lichuthi lizalungisa udaba lokuground kodwa sicela liqale kuzapho phela libisele iproperty yabo sebegugile behlupheka behawula abanye abakini khona ngapho bayahola izimali zokuba ngamahovethi abangaphe bathebhelele ndikabatholi nisi kukanti yona lani iproperty amaplazi wabo kade ezobasiza lazo zonke izindlela abathathela zona yonke nje lamakhampani kade yabasiza ukuze baphumelele labo labantu babo namhlanje bafe bengabayanga bafe bengalalutho ngenxa yenu ukuthi lithethe into zabo lehluleka lokubaholisa ubana balilwe lilizwe lenu so makuyukuthi iZimbabwe iserious kangaka ngeground kayiqale ngokubisela iproperty yezapho kababisele iproperty yezapho lama sebeshonile abaningi abezapho abantu babo bazosala labo bencinyisa khona phana ngoba ngamandla aboyise ma userious mina ngakwa le government yakho ngokutsho kwakho ngeground qala ngokubambekayo qala ngokukhona sikubona ukuthi ngempela hayi usufuna sibili ukuzimisela ukulungisa le ndaba kungenjalo asingeke siwathatha mangakho ngoba lale iground is now more than 40 years yenzeka kodwa mase kufika ama elections uba ngumuntu okhathazeka kakhulu ngayo ugijima lapha nalapha usenzela ukudinga ama votes
lawo bekungamazi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Inani labathelelwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liyalisehla ngesilinganiso esilichumi ekhulwini 13%. Lanxa ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 belokhu bebanengi, kubikwa kusifa abantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa 1700 ngelanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhankaso wokuhlaba abantwana abaphansi kweminyaka elichumi lanye 11 abafika izigidi ezingamachumi amabili lasithoba munwembili 28 million elizweni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina ngapha i-corona iyachaya sibili njengendawo zonke. Lakhathi sisibili lokhu ikhona ama-cases they're up and down, got their up. Okwamamaski athina bakulwisa okuthi vele asiyonto vele esimangalisayo lento abantu abayidingayo endaweni ezivele abantu vele bazivele be ama-shows, ama-bar, ama-restaurant. Qalisa laphana kwakungani abantu bethukile baqala bevala oweda baphelelwa emsebenzi kodwa vele akuhlalanga vele sekwavulwa vele yakuzange ukuthi kwavalwa singathi kwavalwa khona phana phela kuqalisa otherwise izinto vele ziphephe.
Sizwe kuthiwa sokule omunye umkhakha we-coronavirus e-United Kingdom. Ngokubona kwakho ubona ungani singagcina yini sibuyela kusimo esasikhona kunyanga ezedluleyo ngenxa yemkhakha tuchayo coronavirus abathi ngama variant.
Yeah, ama variant lawa azahlupa ngoba khanya futhi sekulabo delta labo banibani asemanengi kulenyi documentary German documentary eyakhutshwa kudala yathi yona umkhuhlane lo we corona uzahlasela for at least 3 years. Uma ama variant la elokho esiza njengoba nesilokho esiwabona isikhathi sakhona ngiyabona sibili ukubana kuzakhathi eside ukuze umkhuhlane lo uphele, especially if it keeps mutating. Khanya labo into zabo abasela amashuwa kodwa khanya balokho bemonitor bakulala ivirus. Thina uqala laphana sasile lowest vaccination rate kodwa khathesi I think ngikhangele lapha kuthiwa fully vaccinated percentage as of day 49.4%, at least one dose 53.1%. And if fully vaccinated, you only 44.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalane seZimbabwe, esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Namuhla lilanga elafakwa ngumanyano weSADC elokulimukisa umhlaba ngezijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ngesikhathi kulesithunywa seUnited Nations elizweni. Kodwa abacubungula ezonotho bathi ibandla leZANU PF licatsha ngama-sanctions ukuvala amaphutha alo okwehluleka ukuvuselela umnotho welizwe. Umhlangano webandla leZANU PF owenziwa kanye ngomnyaka i-conference uyaqala lamhlanje edolobheni leBindura. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.